Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 28 kuMfumfu 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, kulomuntu yedwa obulewe umkhuhlane wa COVID-19 izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncoma okwethulwe yisithunywa senhlanganiso United Nations esithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bamiswa emthethwandaba abalwa impi yenkululeko ababotshelwe ukutshengisela emgwaqweni bekhonona ngepensheni ephansi.
Konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulo muntu oyedwa obulewe umkhuhlane wa-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi abafika phose 184 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Abantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4675 sebabulawa umkhuhlane lo elizweni leZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lolu luthi abantu bedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.3 million sebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kugciwane le-COVID-19, kuthi njalo abedlula izigidi ezimbili 2.6 million sebehlatshwe esibili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bajabule kakhulu ukuzwa unkosazana Alena Dohan isithunywa senhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations esithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu namuhla ngosuku lwesibili olomhlangano we-annual National People's Conference owenzelwa esabelweni seMashonaland West. Umnangagwa uthi izijezo zenotho ziphazamisa inhlelo eziningi eZimbabwe. Uthe ulethemba elokuthi amazwe azazwisisa ukuba indubo ezibhekane labantu beZimbabwe zidalwa izijezo lezi.
Siyathaba ukuba basizwile ukuba siyazama ukulwisana lezijeziso zomnotho. Sifisa ukuba izijeziso lezi zikhitshwe ukuze njengeZimbabwe lathi siziphilele sodwa sinyela ukukhathazwa ngamazwe abelungu.
Unkosazana Dohan uveze ukuba uhambo lwakhe kweleZimbabwe lumtshengise ukuba izijeziso zomnotho ngempela ziphazamisa amalungelo kaZulu.
As the ground for introducing sanctions against Zimbabwe and repeatedly extended
izijeziso lezi kazihambelani lomthetho owe-civil and political rights. Ngiyakhankasela ukuba izijeziso lezi ziphazamisa kakhulu amalungelo abantu beZimbabwe.
Kodwa abebandla eliphikisayo le-MDC Alliance bathi indubo ezibhekanele leZimbabwe zibangelwa inkohlakalo eyenziwa libandla leZANU-PF. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulume se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi inkokheli yebandla elibusayo yiyo eyenza abantu bahlupheke eZimbabwe.
Bafakela abantu abafana nalo njengomnankagwa lamanye ama-ministers akhe lamasosha labani lamanye amakhampani alungisa izikhali ezihlukumeza abantu. Ngalokho thina sithi i-special rapporteur ifanele itshelwe ngabantu ukuthi hayi abantu abafaka i-sanction ebantwini ngabantu beZANU-PF. Ngitsho le government yeZANU-PF, thina sithi iZANU-PF kayiqali ivume ukuthi yiyo yafaka ama-sanction njalo yiyo ephula amalungelo ayinqaba awe-constitution lama-human rights.
Kodwa umnumzana Witness Dube isikhulume sebandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora uthi njengebandla banikeza uDohan umbono wabo ngezijeziso esithi balethemba lokuthi abakukhulumayo kuzaphuma kuphenyo lwakhe.
Kuzo zonke nje indaba ezisematheni ezifana leza ma sanctions ezifana lolungelo loluntu ezifana na lo mpila kahle yabantwana bezimbabwe inkululeko yabo lenqubekela phambili yabo
unkosikazi Dowan ubekwe lezimbabwe ukuzocubungula indubu ezibangela izijeziso zomnotho elizweni leli unkosikazi Dowan uhlangane neziphathamandla zikahulumende abenhlanganiso ezizimelewe labanye abantu abazwisisa indaba yezijeziso zomnotho uphenyo lwakhe luzaphawula kunhlanganiso ye-United Nations eGeneva kwele-Switzerland kusenjalo umhlangano webandla le-ZANU PF oqale izolo ukhangele ukugqitshwa ngomgqibelo ibandla leli likhangele ukuthi lizahlolisisa indaba yomnotho ukulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 lokunye umnankago ukhangelele njalo ukuthi uzahamba emhlanganweni ohlolisisa ukukhudumala komkhathi we-climate change kwele-Ireland kunsukwana ezilandelayo kubikwa ukuba uzahamba labantu abalikhulu 100 abanye babo kuthiwa ngabalani lomhlangano lo akasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abalwa impi yenkululeko ababothwe eHarare ngolwesibili betshengisela emgwaqweni besithi kumele kukhuphulwe ipensheni yabo bamiswe emthethwandaba namuhla. Umantshi obephethe udaba lolu uthe abantu laba abangamajumi amathathu lasitshiyagalolunye 39 kumele babuyele emthethwandaba kusasa. Bethesewa amacala okutshengisela emgwaqweni okungela mvumo. Batshele umantshi ukuthi baphathwe kubi ngamapholisa lapho kade behlezi khona enkambeni. Bathola imali edlula kancane inkulungwana ezilithumi lasithupha $16,000 ngenyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sibhokwe lomnumzana Ben Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZebra Veterans Association.
Uhulumende yinto layo efanele ukuthi ngawusehleli wayinanzelele ukuthi imali le ayincede ama-veterans ngalutho ngoba singabala ukuthi 16,000 RTGs ayithengi even umgodla wenhlangano uthi veterans lizincedise ukuthi lilime kube nokudla emzini wabo elabantwana. So konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe lakithi labuya sathemba ukuthi kathesi sokuza kusetshenzwa ngendlela eqondileyo ngoba yithi esesizibusa abansundu sasicabangela ukuthi abamhlophe yo abafanele besihlukumeza kodwa kathesi abansundu abasananzeleli ukuthi ilizwe lelize libuye ubani lo bani wachitha igazi ukuze ilizwe libuye alibuyanga nje mahlayana ukuthi kwavuka likhona kodwa kwachitheka igazi eliningi kwachitha igazi lezintombi kwachitha igazi lamajaha kwachitheka igazi labogogo labokhulu labantwana abancane ababe ngakazalwa.
Baba Ncube siyakuzwa kakhulu kodwa siyele okuningi ngakhonokho okhuluma ngakho ukuthi kuma kuthi ngali yakunikwa nguhulumende weZimbabwe.
Sicela uhulumende izikhalazo zama-overseas ezithathele phezulu zinike izinto ezenzakalayo ema-ofisini la abantwana laba esayibo esathi sikhulula leli lizwe abazange betshelwe ngathi kule 20% entweni zonke khonokho okusemthethweni uhulumende yikofanele akwenze akulungise yena uhulumende ngoba yonke into le isemthethweni ikhona kuma-acts ikhona ku-constitution kanti okwenza kwehlule ukuthi kulungiswe kuyabe kuyini bona abasebenza ema-ofisini befanele bebone ukuthi umthetho uyalandela njenge 20% kuland 20% kumining 21% kuyo yonke into bayakwazi emahofisini but bafika khona into zakhona ziyabe zisingasayenzwa ngendlela esemthethweni sokuthi hhayi i-20% liyani iphelile iyabe iphelile iyabe inikobani izinto esifuna ukuthi zilungisiswe zenezwa uhulumende asincedise ukuthi zilungiswe ikakhulu abakhokheli bethu bafanele belungise betshayele emahofisini la kulunge but nxa emahofisini kungatshayelwa kungalungi uzathola ukuthi kuzaba kusiba lokuxokozela kanti akufanelanga kube nokuxokozela kufanele kulungiswe kuthulwe kube le-peace elizweni but ilizweni khathesi uzathola ukuthi kuyaxokozelwa kuba yinto esiluhlazo kuma-ovet ibe lohlazo kuhulumende kanti siyangiselanani singalungisa into zethu njengelizwe singalungisa into zethu njengezizalwane zeZimbabwe ngokuthula ikwesikudinga thina njengama veterans especially awezipho.
Umnumzana Ben Ncube ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZebra Veterans Association sixoxe laye ekobulawayo. Namhla sixoxa loZulu ngohlelo lukahulumende lokutholisa izifundo ezibhadelane lezempilakahle kule-National Health Service Training and Induction Modules phansi kwe-Public Service Academy. Intethelisa indaba yethu uMavis Gama usejulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentathelizindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo elecabinet.
The research training programs will therefore increase the healthcare workers.
Lezi nhlelo zizosiza ukutholisa abakuhlangothi lezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo ukusebenza ngendlela ethuthukileyo ukuqakathekisa isizwe sabo nemisebenzi eyenziwa mgceke kanye lobukhokheli obuqotho.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
EZimbabwe sivele silama training institutions, kungani singahlanganisi lama programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administer under those institutions? Uma sokubuya njenge-proposal ngathi inkarakathi ye-proposal, does that mean ukuthi linto izawe vele isizimele laphana?
Unkosazana Mpambi uthi njalo akucaci ukuthi qondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
Abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto kambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abaku-health kumbe izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena ku-health.
Umnumzana Efi Lela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA ugcizelela kulokho.
Yebo, kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye nezempilakahle zibe wazi umsebenzi wazo njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa-ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa sekusiba yi-national service sokusiba ngama-green bomber ukuthi badonselwe ngenkani ukuthi kumele lifunde lokhu ikakhulu nxa sikhangela isimo somnotho ukuthi sinjani.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe hatshi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy ezavusa imisebenzi ikhulise le mali abantu abayizuzayo kulalokho kufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe yikubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
And also the general populace of Zimbabwe.
Umphathi ntambo ogatsha olubona ngezezisebenzi zikahulumende lezisebenzi zonke jikelele kanye lenhlala kahle kaZulu uProfessor Paul Mavima ulandisa kabanzi ngalolu hlelo oselusungulwa ukuthi luzosebenza kanjani.
This is not a pre-service training program, it's an in-service training program. It's a program.
Lolu luhlelo oluzoqhutshwa kwabavele besemsebenzini luqale kulabo abakuhlangothi lwezempilakahle lapho bazotholiswa khona izifundo injongo ingeyokuthi baqhube umsebenzi wabo ngokwesibanga esiphezulu. Okunye kwakhona kuphathelane lodaba zokwanelisa ukuxazulula inkinga kanye lobukhokheli
of goal setting effective management.
Uthi kalulutsha lolu hlelo Professor Mavima ngoba lwaluvele luqhutshwa esikhathini sangemuva lanxa beselungasalandelwa okweminyaka edlula engamashumi amabili edluleyo.
It's also about orientations Zimbabwean heritage, pushing issues of being.
Bafundiswe ngezokuziqhenya ukuthi bayizizalwane zeZimbabwe. Sanelise ukwenza izisebenzi zonke zikahulumende ukuthi zisekele umbono othi wona eleZimbabwe lingaphucula, lingenza ngcono. Njengalesi isikhathi sikhuluma ngohlelo lwe-Vision 2030, phezu kwakho konke beneliswe ukuzwisisa inhlelo zikahulumende njengolwe-NDS 1
to Vision 2030. That's the idea.
Kodwa uhulumende akakatsho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe-National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu-Mavis.
Ulayitoku namhla kuhlelo asiyihluzeni bomama. Sikhangela inhlelo zokuthuthukisa abesifazane kanye lokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uselubhekise eRome lapho azangena umhlangano we-G20 Summit, lapho kuzahlangana khona inkokheli yamazwe anothileyo. Kuzakhulunywa ngesigudumezi somkhathi esidala ukungahlaliseki emhlabeni wonke jikelele, ubhubhane lwe-COVID-19 lokunye. Ukhangelwe njalo ukuba uzakhulumisana ngokutshiyeneyo loPope Francis. UBiden ulandela ukholo lwamaKatolika. Esuka lapho uzakuya emhlanganweni oqakathekileyo ohlolisisa ukukhudumala komkhathi we-COP26 eScotland. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba uBiden uza kuthula okufiswa lelizwe leMelika elakhithwa kwisivumelwano se-Paris Climate Agreement ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Ukhanya engani uMnumzana Vladimir Putin wakwele Russia kanye lomongameli Xi Jinping wale China kabasuze bahambe emhlanganweni le. Amabandla ezombusazwe amukele ngokutshiyeneyo imbiko yesithunywa se-United Nations ebesizephenya okudalwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF unkosikazi Alena Dohan. UDohan ukhuthaze elemelika leBritani ukuthi esule izijeziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulu, okuyintsho eyamukelwe ngenjabulo libandla le-ZANU-PF. UDohan ukhuthaze njalo uhulumente weZimbabwe ukuthi asungule ukukhulumisana okuqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe, kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lomthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo. Ibandla le-MDC Alliance lithi ngempela uyitshaye ekhaleni kudaba lwamalungelo lenkohlakalo. Sixoxe lesikhulumeli somholi we-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda elelunga le-ZANU-PF uMnumzana Joseph Juma onguye osungula lingxoxo.
Sesithemba ukuthi ngabe amazwe lawa ayiwo afakele izithenziso ayakuzwa lawo izwi elivela komunye hashi elivela kithi kuphela, ukuthi hayi bakithi lo kade lokufakele izithenziso lezi azishaye labo ezishaya bona, kodwa zishaya uzulu wonke njengoba nje ebhodile ngezimbabwe yonke wazibonela wazivela abantu befaka ama-submissions lokunjalo. So kuqakathekile kakhulu ubana sowunelizwi lomuntu ovela ngaphandle hashi
Dokotela Sibanda, nansi indaba. Sithi isithunywa se-United Nations kazisuswe izijeziso ngoba zilimaza uzulu.
Angikwazi ke mina ukuthi lo muntu okukhulunywa ngaye angabe exoxelwa bani, njalo imibuzo kade ibuza injani njengoko yakhe besiyangaphi. Into ekhonayo ukuthi izijeziso zifanele zikhitshwe ngoba izijeziso lezi zifakelwe uzulu weZimbabwe yiZANU engavumela ukuthi sibe lemihlangano, sibe lokukhululeka, kube lokhetho oluthembekayo, sibe lamalungelo njengabantu beZimbabwe. Ngibone ngani lezo zijeziso zifanele ziphange zikhitshwe, njalo ngibone ngani lo muntu okukhulunywa ngaye laye uthi uyatsho ukuthi hayi kakulungiswe lezi zinto ezihluphayo. Luthilo futhi uMsduhab ukuthi yena liyabona yekelani ukusebenzisa ingxoxo yama-sanctions njenge-device advocacy lilungise izinto ezifanele zilungiselekele ukuhluphana lozulu weZimbabwe. Mbone ngani lokhu kutshengisa ukuthi izalo lanxa yiyo ebimbizelela umuntu lo uzamele ukuthi abatshele iqinise ukuthi hayi yekelani likwenzayo lokhu ukuthi lingantshontsha imali lenze lokho nalokhuyana selikhala ngezijeziso.
Yebo isithunywa se-United Nations sithi izijeziso yizo ezibulala umnotho kakhulu, kodwa sithi udaba lwe-corruption kumele lulungisiswe. Udaba lwe-rule of law kumele lulungisiswe lalo, njalo amalungelo lawo kumele ahlonitshwe ngendlela. Ungathini ngaloko, Chu?
Umqondo ubana siwunanzelela ubana for sure udaba lokuhuquluza inotho i-corruption yinto okumele ikhangelisiswe njalo iqedisiswe. Kuyasilimaza sibili khonoku bakhona abantu sibili abahuquluza inotho, so kumele kukhangelwe khona kwanza. Kodwa esikukhangeleyo ukuthi kona i-America nangwayo bengafuna ukubuya becatshwa ngomuno besithi kona ama-sanctions bawafakele khonoku esikhuluma ngakho. Ama-sanctions lawa thina siyakwazi mhlophe kuphela ubana yinto abayifaka ngemva kokuthi sesiyenze i-land reform program yethu first circuit naleya sithatha umhlabathi kwabelungu siwusa kwamensundu khonokwana akubaphathanga kuhle, njalo ngiyinto vele ebangasoze bayivuma kumbe bavumelana layo. Siyananzelela even kula mazwe amanye ayizinto ezinjalo, like kulomzekeliso we-Venezuela lako lapho okwenzakala into efana nayo layena le eyethu thembisayo ukuthi hayi nxa singajinya uhulumende lo owenza into enje, so sizasusa ama-sanctions enu lapho. Wathi sobenjalo bathi sebeguqulileke sebefake omunye uhulumende, i-America yayibe lokhu iyala ubana isuse lawo ama-sanction, yagcina sitshela lo uhulumende omutsha ubana hayi sokumele libisele umhlabathi lo emakhiweni, njalo niphinde libanike imali okuthi wona lithethe isikhathi sonke lesi bengasaproduci kulowo mhlabathi lento ezinjalo. So siyakwazi langapha futhi yinto vele ebakhuba kakhulu kakhulu lokhu okwama-human rights. Kathesi ungakhangela zinenge indawo lapho okule-West human rights records kwela lapha elakithi eZimbabwe, singakhangela idinko lapho e-South Africa, ukhangele izinto ezenzakalayo amazweni o-Capital Tax, abantu bafaka amathaya bethiswa, khangele eSwatini kathesi ukuthi uhamba njani, ukhangele amazwe amaningi kakhulu kulezinto eziningi ezenzakalayo ko-Rwanda, many countries eziyenza okudlulise okwethu la, kodwa akula ma-sanctions afakiwe kibo khonangale.
Dokotela Sipanda, nansi indaba, ubaba uChimota amalungelo ayahlonitshwa, udaba lukhona lapha ngolomaplasi.
Hayi, kazange athi ngomuntu ekhonana amalungelo uyawazi kahlonitshwa, kodwa ucabanga ukuthi iZimbabwe ingcono kulamanye amazwe. Kodwa kungaselani okuqakathekileyo ukuthi nxa bona abantu bezanu bezibona besenza kuhle kulokhu abakwenzayo, hayi kabaqhubeki. Uzulu weZimbabwe nguye oza melana nalolo daba ukuthi kathi kungani thina siphonguba lilizwe elithwele nzima kangaka, njalo abantu bakithi bephila kabuhlungu kangaka. Ngiyalitshela mina ukuthi evikini ledlulileyo ngihambesaya lasho umntwana ofele esibhedlela, umntwana esishiye esibhedlela ehlela amalanga amathathu elokhu engelatshwa esibhedlela seZimbabwe. Kuthiwa ngoba abazali bakhe kusafanele bayedinga umuthi lowo lalowana lolo leyana, kodwa sisazi ukuthi ngapha udagure uphiwe i-$80 million ukuthi adlalise nje mahlayana. Izimali zitshontshwa nsuku zonke, batholakala bethola amagolide orushwaya besiye ema-airport bephuma le mali yelizwe beyihuquluza ngalolo hlobo. Lowo bengu-minister we-health lowo Bhadaya wabonakala ukuthi watshontsha imali esebenzelana lokunye okungamasela kwakhe lokhu ayelakho.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi we-MTC Alliance uNumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF uNumzana Joseph Chuma. Ihhofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa isisungule uhlelo lokuvulela abantu abaningi abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa lezokuhambisa amapasipoti. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko wethulwe nguConsul General Nkosikazi Melody Chaurura, kusukela kusasa kuze kuyefika mhla ka-24 Lwezi, iConsulate yeZimbabwe eJohannesburg izavulwa malanga wonke kukoqela langomgqibelo langesonto kusukela ngo-fast 6 ekuseni kuze kuyetshaya u-4 o'clock ntambama. Lesi sikhathi sivulelwe bonke abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lama-passport. Inani labantu abasizwa yile ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka ku-375 lisiya kwabayinkulungwane 1,000. Ngokombiko wethulwe yi-consulate, bonke abafuna ukuthola ama-passport lencwadi zokuzalwa kuzafuze babhalise kukheli ebulenjini be-internet ethi www.zimbabweconsulate.co.za/appointment. Leli kheli lizavulelwa bonke abafuna ukubhalisa ngo-4 o'clock emini. Obhalisayo kuzafuze abhale amagama njengokufakwa kwawo esithupheni ukuze angakhonjwa emuva esisekonsulate. Akekho ozavunyelwa ukuguqula ilanga lesikhathi asiphiweyo sokuza econsulate. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi leli nyathelo lizaphathisa kakhulu abaningi.
Selokhu waqala iCOVID, iconsulate lithatha abantu abangu 375 kuphela, njalo i-online application ukubook appointment kusenziwa ngolwesithathu ngo-4 ntambama. Nxa sekudlule imizuzu emithathu kumbe emhlanu kuyabe sekugcwele. Sicabanga ukuthi ke lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi banelise ukuthi bathole i-appointment, njalo futhi banelise ukuyathatha ama-passport forms, bathathe lama-birth certificate.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZim Imbokodo, uNkosazana Victor Smatutu, uthi kuhle lokhu ngoba abantu abaningi abafuna ama-passport bese bedlelwa izimali ngotsotsi abahle bavimbe izikhala zonke zokubhalisa.
Abantu abaningi sebedlela izimali eziningi kakhulu ngabantu abathi bona bayabasiza ukubhukha. Babhukhelwa ngabo 300 rand umuntu abhukhe appointment eyodwa. Okwenza njalo yikuthi bekunzima ukuthi abantu bakwazi ukuthi babhukhe i-appointment yokuya eZim Consulate. Nxa sokuzathi kuthathwe abantu abayinkulungwane ngelanga kulalabo kade bethathwa akade bengayi 375 ngelanga, kutsho ukuthi sizabona umehluko kakhulu. Siyakujabulela lokho.
Kodwa kuMathuthu uthi nxa kungalungiswanga eZimbabwe lapho okuzaphuma khona ama-passport la, lolu hlelo ngeke lusize ngalutho.
Akwenziwe phele kusheshiswe langale eZimbabwe ngoba abantu lo bengaze bethula abafomu lapha beyinkulungwane ngelanga. Nxa eZimbabwe ingakwazi ukuthi emahhofisi lemapassport kuthathwe amafomu angu-1000 ngelanga, kwenziwe lawo mapassport lama-certificate angu-1000 ngelanga, abazohlala abantu bephethe ini amafomu wabo ngezandla, kodwa kusiba nzima ukuthi bayisubmitha emahhofisi lamapassport lama-birth certificate eZimbabwe.
Iconsulate abafuna ezinye izinto ezinjenge-temporal travel documents, TTD, lokunye akudingeki ukuthi babhalisele ukuzothola lolu sizo, kodwa bona basizwa kuphela phakathi kweviki kusukela ngo-9 o'clock ekuseni kusiya ku-11:30. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, inguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezemidlalo we-volleyball eyebulaweyo Volleyball Association William Mazuro uthi kumele kube leqembu lomdlalo we-beach volleyball elimela iZimbabwe elizadlala kumncintiswano wamazwe womhlaba wonke jikelele wama-Olympic Games eminyakeni elandelayo. Kubika uJoseph Njanji.
Ukhuluma ngemva kokunqoba ukwenza iqembu elimelayo uBulawayo kusigaba sakuqala esomncintiswano we-National Beach Volleyball Series oqhutshelwe eBurkina Faso. UMazwiro uthe injongo yabo ngeyokuba bephatheke kwimidlalo yezinga laphezulu emhlabeni jikelele.
Ngabafana abancane esikhangelele ukuthi we are building for ama-Olympics or we are building for into enkulu eserious ukuthi njengeZimbabwe sizakhanya kumdlalo lo we-beach volleyball. Ngumdlalo odlalwa ngabantu ababili echebe-chebeni, njalo kuyaneliseka even le ntengo zakhona.
Idolobho lakoBulawayo belimelwe ngabadlali abathi uHandsome Moyo kanye loKhusa Ishemazwiro, bona abangamalunga eqembu leluveve Volleyball Academy, njalo abanqobe kuyo yonke imidlalo emini abaphatheke kuyo khona le eBurkina Faso. Isigaba sesibili semncintiswano we-National Beach Volleyball Series sihlelwe ukuba sibe khona ngenyanga kaLwezi yeBhinga mhla zili-13. Sikhangele umdlalo wenguqu. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League siyethule umbiko isazisa uZulu inhlawulo zokungena enkundleni ngempelasonto, lapho kuzadlalwa khona imidlalo yesigaba se-quarter finals esomncintiswano we-Chibuku Super Cup. Itikiti elichiphileyo liyabe libiza amadola angamashumi amabili akwele Melika, kusithi elidulayo lakhona libiza amadola angamashumi amahlanu. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Zibanda uthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kabasoze benelise ukuyabukela limidlalo. Amaqembu ayethu bamnembili azadlala ngempelaviki aphiwe amatikiti angamakhulu amabili lamachumi amahlanu iqembu ngalinye awokuthengisela abalandeli bawo. Abafuna ukuthenga lawo matikiti kumele baveze ubufakazi bokuba sebahlatshwa ngokupheleleyo amajekiseni awokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Ubufakazi lobo budingakala futhi lalapho sebengena enkundleni ngempelaviki. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjeni.
Sina ngeswa nisobo, wati sikangele ezinye zindaba ebe zikokela na mzanji. Kulomto yetu wa ule umkutano COVID-19 izolo eZimbabwe. Sikuba lapa utelo letu ulala mzanji, wali valisa umuketutube.